hayi duze lokho kwakuyindawo ngomdlalo nje umthona sports sifodiswa ukuthi khona uthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho vele ngo-2017 ngemva kokuphuma kukamgabi waba sobala ukuthi abahuquluzi labana kade bengemva kukamgabi kathesi yibo asebephambili bonke abananzelela ngama-political developments bakubona ukuthi kathesi umkhonomi yiwo osulimele ngoba labana abantu akade bengani bayancandwa mbijana ngomgabi ukuthi ayilingakwenza njalo kathesi yibo asebephambili so-ke sokuphume egcekeni ngalokho okukhitshwe e-Al Jazeera ukuze bebonakale ngoba bona ngumuntu obanjwe entshontsha kumbe kuthile egakeni laphana umuntu ethi uyaqhutha sokusithutshi kakwazi ukuthi e-reacte njani enze njani yikho-ke ukuzama ukuthi kwenzakala ngani kubonakala ngani kukhona okwenzakalayo baza sitshela ukuthi kuyafeywa akula muntu ofeywayo baza sitshela ukuthi kulama-bank accounts asevaliwe akula ama-bank accounts and akula bufakazi ukuthi lawo ma-bank accounts avaliwe and ukuthi avalelweni kungela investigation ifoto ukuthi okwakuqala ngaphandle kokuthi bona nxa besithi investigation ye-Al Jazeera inginjengoba injalo bayayivuma so ngakunjalo phela bonke kabadibhi
kodwa bangadibha yini bangadibha yini bonke
hhayi abangeke bazidibhisa laba bantu
yindawo
yibo abaphethe yibo abaphethe into yonke and athi abona ukuthi i-involvement yabo vele yona into yegolide ongayikhangela iyafika emabuthweni iyafika emapholiseni iyafika kuma-security agencies most key people akuma-security agencies ba-involved kulawana ma-scandals lawo one way or the other and therefore ngenxa yalokho akula action ongayibona from ama-state agencies ezakwenzakala upon those people and ngingakutshela khathesi ngoba wona ama-state agencies akhona amaningi deya-compromise
so kuzaphelela emoyeni
kuyaphelela emoyeni lokhuyana
ilizwe-ke
ilizwe ngaphandle kokubana liyetshintsha lithi kasisafuni ukukhokhelwa ngabantu abanje omunye lomunye ohamba esibhedlela esingelamaphilisi olo mntwana ofunda esikolo esingela teacher oholayo kwesinye isikhathi ungela namaklasi oza hamba evotela abantu abadla imali ekufuze ukuthi ngabe yiyo eyenza ukuthi kube le mithi ezibhedlela amatisha ehola imali ezwayo odokotela namanesi behola imali ezwayo ama-CIO lawo kathesi asebaleka amaningi elizweni there's a record resignation ku-security intelligence abantu besiya kubo-UK khona ngale lapho abathona bechothoza khona everyday but isizathu ukuthi kulabalutshwana abalokhu bethatha okufuze ukuthi kudliwe ngomphakathi so kungabonakala umuntu esiyavotela labana abantu kutho ukuthi uyakholisa ukuthi ngaqhubekele phambili ilizwe liyilokhu eliyikho khona kodwa nxa befuna ukuthi betshintshe abantu ngabakwenze khathesi nabakwenze ngevoti.